udaba lukaMnumzana uMagombeli aluqedakali ukuthi okuyikhona yikuphi, kodwa okusobala osokucaca namhlanje yikho lokhu ukuthi kukhanya ngumuntu walimalayo. Into ebuhlungu yokulalela uyise ekhuluma ngesehlakalo esenzakeleyo ngesikhathi bedinga usizo khonaphana kubodokotela esozele.
Ngumuntu okuthiwa uphose wathunjwa okwesibili esesibhedlela, kodwa udaba lwakhona alucaci kahle. Ubona ngani kungaba lokwethuselwa yini okukhona?
Khona ukwethuselwa mfokagange angeke kwesuswelakale, ngoba ukhuluma ngeziqiwi zabantu la. Ukhuluma ngabantu abangenza loba yini ukuthi ukuhlukuluza kwabantu ukuthi behlale besembusweni kungapheli. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi indaba le abantu beyiphathe kuhle, ngoba abantu abana bagangile mfowethu.
Udaba olumsuse ukuthi agcine esethunjwa ngolokuthi amadokotela kabatholi iholo labo lincane, nxa kuyikuthi uhulumende wayefuna ukuthi athulise uZulu, usenelisile na?
Angiboni ukuthi uZulu uzathula. Ngathi sikhuluma ngoZulu lapha sikhuluma ngabodokotela nje bonke abayibona baphethe zempilakahle yabantu kathesi, ngoba yibo abantu abanezikhalazo zemali. Into ekhona kanje okumele ukuthi uyinanzelele yile, uzakhumbula ukuthi kule mdlwane ezano ebiphikisa ukuthi udokotela lo wayethunjiwe. Ngikhuluma labanye abantwana bezano akade ngicathe ngaphansi kwe-MDC abafana layo undoda nalo kuthiwa kuthiwa ngubani undoda lo ungudeputy kaThokozani Khuphe okuthiwa ngugudu. Abantu bona bebephikisa ukuthi undoda lo wayethunjiwe, bathi bona undoda lo benza nje into yabo yokuthunjwa le kwangani kuthiwa yinto eqinisekileyo, kodwa kulizaba. Kungabantu umuntu khayani ngumuntu ozicashisileyo, ngumuntu ocashiswe ngabangane ukwenzela ukuthi bethole isupport, bethole abantu bangaphandle abazagcona besole uhulumende wezano. Bebekuphikisa abantu khonokho, kodwa nxa sokuphuma sokukhanya ukuthi hatshi iproblem eyiyo eyiyona evele emqoka odokotela abayikhalelayo yokuthi iholo labo lincane. Iholo labo kalihambelani lomsebenzi. Asibodokotela bonke, bonke abantu beZimbabwe lamhlanje abasebenzayo iholo labo lincane, kalilingani lamandla abawafakayo emsebenzini wabo. So eyabodokotela le ukuphela kwayo izaphela mhlazane uhulumende wahlala phansi labodokotela bavumelana ukuthi belungise inkinga yabodokotela. Bengamthumba uMagombeli nalo, bengambulala, kodwa okusalayo ukuthi kusasa izavuka futhi lale iproblem ekhona.